Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpandula 2023 ngoKwesithupha. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzana mnangaba uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho elingahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Uqhubekele phambili ukahlanyezwa kwabaphikisa uhulumende. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphathintambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, iy'nkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama-reporters lana e-Static ne-AU ne-AU. Kutho ukuthi vele iyahlaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngoba ebeyilokhethi sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngoweZambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Kasuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje esithi kanti yindaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa nxa sikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi ahozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi kungonethi kulungisisa. Uyabe sedini izikhonza kube sezithekisana labantu kegijima sesiyathaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho, ngumuntu lwana ovelesengene ehlandeni lokuthi asalaleli muntu, akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hhayi, lo vele sesimazi lezinhloni akula
ye. Kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguye obambe i-United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobile. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele inhlanganiso yomanyano, asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona lawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutho ukuthi uyathakazelela. Angisho loba nxa umntwana engazamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge vele bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuza kwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayezele ezalalela abantu abayemtshela ukuthi hhayi kungabile kulokhetho akube le hlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sohantlela abanye asebenza labo vele bayakhalakhala kalaleli ubuchole bakhona yibo obusingenisenkingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority ephalamenti khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections. Abantu sebethuseli bazakwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe. Iyasebenzisa udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekere, sakubona kundabaningi sithole. Yikho-ke istrategi yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana bagcine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu kade bekhangele ukhetho yi-ZAC. I-ZAC yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs e-ZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma ukuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe e-parliament. Ayinto bafikile e-parliament ngale bathi bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yi-ZAC. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. Izamphevu ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulisa benjani.
Yes, yakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo, lalaba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, kuhamba njani kona?
Okuningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni, imbona ungani uma kunomuntu ethusela omunye akukhanje kuyobikwa emapholiseni, abantu laba badingwa amapholisa. Njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo, sinama-courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba, uvunyelwe ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhononayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi ezinye izinto kuyabe kungafanelanga. U-referal kachaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile, u-referal bephiwe leyo mpembe ukuthi ayichaye, nguye olemvume ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF azizanga sizirefurele, kwaba khona i-ZAC eyayikhayelele lolu khetho, yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje ngasokuya abantu bathi khona bona abasuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina esikukhanele ukuthi ilizwe iZANU-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuna ukukhanele ukhetho asikhanele ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 esefilabhosi esabelweni seMatherani South. Singangeni kusigaba esilandelayo silesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki epheleleyo bajabana labantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxa lonkosikazi Patricia Tshabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sokuhambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphinde ngeba lapha lalapha. Ngatsho ngithi ngimele ndiqabe bachaphise besesebancane so bathi mthente isihlaba usamila ngihle mbafundise ngibatshengise ngendlela zokuphi ukuthi bazibambe njani bengaphungula kuvela amazili amaningi ngoba mthethe yasozizeni umntwana ezintombazana akumelanga phonge uhambe samanxa yeteti le sekunjani sephonge ubambana lalobaba kumtha ngase ngithithi hhayi amasiko laphathe kahlezi
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wabakho akuthi sigcinele abanye omabaka abakho basebagweti kangaphi khona bebazweni gogo ngithi abantwana basebelwe bani ngicela ukuzigcinele khona umfundiseke uqoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana abasabehlupheka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezinhle nabethesha izenzela umuzi wakhe kumbuya ngapho engahlukumezekanga ngabekhotho obukhulu abazabo abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sikuthi mama sibabonile nampobani bona laba abadlenise asabandlukuli sibadlabo nabona laba abangadlengelwanga sibafundise ukuthi baphathane njani la nabanye babo siyabancede ukuthi sibabuyele esinyeni abe
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bazazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana bakhulumisane sibafundisane nabo bashebane njaloko sesithathile inhlanganiso esathi izinyose nabanye abantu abadaka banjengezimlaneni babuye bazobafundisa ubatshengisa ngabe bayabuya nje babezanengabafakaafaka
Kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje lamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besimeni sami ngingalahleki ngingaphumi kwakalithi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngenze kuhle emhlabeni. Mina ngingumama obambela ilenseyi kakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waba into yokucina yomfazi. So mina ngizekumathaya ugogo bezikheni ngibe zikheni umama wesizwe kamthwakazi. Abanye beni bangibiza bathi umama wesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibuyisele ngibuke ndini lomuntu ngilondeka ukuthi isizwe sethu kahle sinethisemasikweni ayo.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansili yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho kwenzakala koBulawayo?
Ye, ngizala inkosi. Abantu abami mina ngigogo inkosi. Abantu ababibo bazala inkosi omathabalala, omavuso, abadala, omthimkhulu, omazala inkosi. Ngichaba nesigodlo sami siyana ngoba lwami umuzwe kaphaka ngizongikhuluma khona yiwo esasisenze senkosi umuzwe wenkosi ingumuzwe wenkosi hhayi veke ithukuthele ngempela mangibeebize ukuthi kungenzakala ngakufaka khonokho ebantwaneni bami bekela ukulalela ngabasokusekwenzakala khonokho ebingingakusuli baphinda mani kodwa yenzakuhle
lo unkosikazi Patricia Jabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni losithandekile mhlanga westudio 7sike sizwe ezokholo lesikristu silontungameni nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
lingabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumbi amano omhlaba lapho elikhona sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2 siyakubala amavesi amathathu kuphela uNehemiya utholakala etestamenteni elidala sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4 kufundeka kanje inkosi yathi kimi ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela ngathi ngisaba kakhulu 3 ngathi enkosini mayime njalo inkosi ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi indawo yamathuna awobaba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na 4 yayisithi inkosi kimi ukhala ngani ngathi ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu zihlobo zami ezithandekileyo incwadi le esikhumbuzana ngayo esiduduzana ngayo iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu lapha kukhulunywa ngendoda yenguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele ubuso obabungemnandi ubuso babuthengisela ukukhathazeka kakhulu ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imlomo uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye ikakhulu umuntu omaziyo uyabona engakakutshela ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthini ungakhangela ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo obungela njabulo ngokubana zinengi izinto ezibahlupha ngaphakathi le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe engaba nje njengokunye kodwa yindaba yangaphakathi abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani kumbe yikubaselela kokudla amandla kawakho imali kayikho ngenelise ukwenza ulutho bese kusithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla angitsho ukuthi lokho kuqondile abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqojwa ikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya ungatshelwa ngamuntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba ikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemia uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi 4 ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilanga ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo yokuphumula ukuvela ngakuwe amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wezabatha uThabuka Ncube weStudio 7 xoxa loTonderayi Maphosa wayethatha isidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo-2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa. Empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khonapha. Kodwa mina ngangingela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapha ngase ngisithi kimi hawu Tonderayi ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo laphana. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronclear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets. Ngesishoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga, umtoriro lo osobungenile, osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadinga lunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe, ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer and i-pin yakhe ngayithola ngoku-install i-application ekade irecorder konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe, ngitshontshe imali yakhe, ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokhu kwashiya ubudlelwano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe, wangixotshe endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba e-Highfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi, usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya e-Highfields, wabuye e-Highfields wangithatha, bangikhulekela sibili, bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni, ngangingasathabi ngekade ngikubona. Nxa abantu bekubiza bathi ngama-goodbye, uyabe usuvuvuke entanyeni lapha, bathi ngama-lymph nodes, ebesevuvuke ukuthi lami bengasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into leyi sibili yangihlukuluza ukuthi hayi Tonderayi, wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho. Abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele ukuthi ngithi hayi lo ayisiyompilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhupha. And nxa abantu bekhuluma yakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa wamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lesona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngixojiwe esikolo i-degree ngingaselalo. Ngangingela ngisebenzi. Ngangingena lokuphuma ejeli ngoba ngangitshontsha. Kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizo.
Lo ngutondela imaphosa obexoxa lo Tabo Kancube we Studio 7. Wezemidlalo intatheli izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobele iyadza ngethukanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu lichiwa ngomklomelo owodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeLenkezi Platinum Stars. Iqembu leNkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthi leLenders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe nguthiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge 1 kanyange leFC Platinum kuthi iqembu leSimbabwe lenqobele shasham nge 1 kanya. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani ngiyabulisa laphana ku Studio 7. Igama lami nguAlson Ndlovu. Ngibuya eNkayi, esigabeni saseGugu. Ngingumculi weRumba. Igama leband kuwe Super Sounds. So okwamanje nginama album i4. Manje sengisebenzela ialbum yes5.
Manje sukuza mabo. Izinto zajika.
Azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseguwe ngiyatholakala laphana ku +27 84 633 6509.
Siyabonga kakhulu ke jahala ekhaya singakagqibi uhlelo lwethu kuthi sikhangele bezigokela umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ntuza kuyake kwele Melika kusukana ezilandelayo olivalisayo uNkipsi Dube
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.